VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lijono njani mthwazo omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto, mhlaka 4 lwezi 2018, igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMnumzana Nelson Jamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukuthengisela emgwaqweni.
To have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho, savotelwa yini abantu beGwanda.
Kodwa ibandla leZANU PF lithi lokhu yikuchitha isikhathi.
Hayi, nabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono.
Kulabantu abasola labo abagcoba amafutha abayenze bebe mhlophe nke okwedlula amakhiwa.
Ifi lapha sihleli la egoli. Bakhona laba sebefike bathola la manye amafutha, bathole imithi leyi baziyazi ukwazi sukulende kuwamayezi okuhamba phambili.
Iqembu le-FC Platinum lithola inkezo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli we-MDC uMnumzana Nelson Jamisa namhla utshele abasekeli bakhe ukuthi balungiselele ukungena emigoqweni lapho bazatshengisela khona bekhonona ngokutshontshwa kwempumelo yokhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Ekhuluma esenkundleni ePhelandaba Stadium, uMnumzana Jamisa uthe ukhetho oludlulileyo lwatshontshwa njalo wanqoba okungela kuthandabuza kungenani lokuthi umthethwandaba weConstitutional Court wathi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba. UJamisa uqale ngokubonga abasekeli baleli bandla ngokuvota abakwenzayo esithi bavota kuhle loba nje kube lokuqilibezela.
Message imwecheke lekuthi we have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho, savotelwa yini abantu beGwanda.
Ngatendelela nyika yose in rural areas in urban area. Ngibhodile iZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni. I've not yet seen a person who voted ED Mnangagwa.
Angizange ngimbone noma oyedwa wavotela uMnangagwa.
Saka ndiri kumubvunza kuti wakavhoterwa nani.
Imbuza njalo nje kuti kati wavhotelwa ngubani.
Kungakho uMnumzana Jamisa uthuZulu kumele ahlale elindele ukungena emgwaqweni kusikhathi esifitshane esilandelayo.
Saka ibhayi pano muchienda kunotaura.
Ndisuka lapha liyekhuluma emakhaya.
We are preparing.
Sizalungiselela.
Siri kuprepare.
Siyalungiselela.
Kambi yani?
Isikhathi sesitheni.
Muri kudala kuti ngomira gore lipere katoto zvita izvozvo.
Ndimira zvimwe eminyaka lupere kuti zvinoendera tena.
Umsekelo we-MDC Alliance uSkwica Mfundo Walshman Ncube ugcizelele amazwi kaMnumzana Jamisa esithi ukhetho lwatshontshwa libandla leZANU PF.
Ngaphandle kwabona babalezimota zikafe ngakho omunye umuntu omaziyo owavotela iZANU atsho. Abavotela iZANU yibonabo abantshontshayo amasela abahuquluza imali bathenga izimota lama-billboards yaphela kwasala kungasela mali yemithi ezibhedlela kwasala kungesala lutho bakhuphuza lamathambo. Yikho sihlupheka kangaka hantu.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uDukuma Manzonzo kwezomnotho kuveza obala ukuthi ukhethwa lukhutshwanga kakuhle.
Okwenzakala kuleli lizwe yikuthi siyathi sigada amabhasi sisiya koBulawayo. Udriver webhasi engena license enguye uMnangagwa. Sithi sifika kuroadblock amapolisa anike thina amapassenger amatikiti. ukuthi izitayela imoto zingena ama license. Lokhu kuthengisa ukuntshontshwa okwayenzwa uKedo ibandla lezana.
Umnumzana Chamiso bese Bed Bridge izolo ubonge kakhulu uZulu ezansi eMandebeleni ngokuvotela ibandla lakhe. Osewudala ukuthi umeya weGwanda leBed Bridge bavele kubandla lakhe. Ukukhuthaza amakhansila ukuthi atshiyane lonkohlakalo esithi idolobha leGwanda sokumele likhanye ukuthi kulapho kuphuma khona igolide. Usole udlakela oluqhamuke eVova Mine kunyanga edlulileyo lapho kufe umuntu yedwa kudlakela lwabesoneni labesindebeleni esithi kubangelwa ukuthi udaba lombhukazi wegugrawundi lokhu lusemoyeni. Nimele iStudio 7 ngisemajawunde neGwanda ngu-Albert Ncube.
Kodwa umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi okwenziwa libandla leli yikuchitha isikhathi.
Andabe ngikuhlangane lakho lokuthi kathiwa ukuthi imibono yabantu emaralini u-adresa thousands of people. Usise abantu bakunikile imibono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani owakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakhona into ezingani kahle azihlelwanga kuhle ngazisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu abafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono. Ubaba President Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizweleli sibone ukusuka ngaphi kuliwa ngaphi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu labo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into edlulayo le nkithi ekuthi abantu bami befunde ukuthi xa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibone into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani. Sisapoteni uhulumende lalowo khona sibone into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababonge sile bantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo. Kodwa ukuthi bathi bona kathi kumele kwenze kuthithe president kwenze ukudala ukuletha umsindo nokunye nje okungaqedakaliyo okunje ukungababi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimsa abanye investors abuya elizweni lokuthula kodwa elizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu ngalemomondalo.
Ye, noba kunjalo ngegawule bathi ibandla leZANU-PF selehlulekile phela njengoba ke siyabona ukuthi umuma unjani elizweni.
Mina ngibona ngani Gibbs umuntu othi ibandla leZANU-PF sesiphele yehlulekile umuntu olenjongo. Injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza nabobo ukuthi uthatha yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela. Ivoti ifuna kwala bantu bebaphilayo abaphile phela abantu astrateni i-environment ngalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele esesekuqineni kwelanga abantu bezidicidele kuhle yoko lokuthi khonoko bayabesebe ngezinye indlela khonoko bakwenzayo bahlale njengoba behlale bekhuluma abanye bethi kuthiwa kuyarikwa i-election ngendlela enjalo bayasebe rika umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yesithi thina ngesilungu i-sabotage i-sabotage enkulu kakhulu akulanye i-sabotage endlula naleyo.
Ye, kuthi nxa sikhangela sibili baba Gawule khonoko ukuthi bathi uKedo lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani.
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uChamisa ukuthi ana abe ngupresident nxa ekhayela khonokuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade nje nxa uChamisa ngumuntu olwesihawu lozwele labantu bakithi beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esetsholotsho esabelweni seMatholi North.
Akubizwazwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Benana masiva we
senziwe manje
ngilo baba mkhulu babelo bola
ye njengolu thembisa kwami ngefike phelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu abagcoba kakhulu amafutha lawa abaguqula ijwabu labo ngiqhubeka njalo ngilo mnumzana bhekani ndaweni nonkosikazi sakhile liline umadube
abafazi isila apha sihleli la egoli bakhona lapha sebefike bathola lamanye amafutha bathole imithi leyi yazi ukwazi isubule and kwamayezo ohamba phambili hayi lokho besikubona ekuqaleni
Madube, kambe lenzani?
So,
ye kumbe sithi
ayi
ye umdaweni aqedise khona apho. Befuna uqedise umdaweni.
Ye. So, uyabona ukuthi into le yiyo eyenza ukuthi kwande ukungabi ukuthi abafazi bangabi namadoda because umfazi kufana nokuthi umuntu uma umkhombisa. Uma umkhombisa sokuya phambili phana umkhombise ngoba umbona umthanda wathola kathi ubone liyankhala uthi njengama umdayini omuntu omnyama yimnyama ngengobuso but ma ngithi yisengithole ngizoyenza imisi ma ngithi kathi lo muntu umnyama ukufana nalami so angazi ukuthi singaba lenye indlela yokuthi imithi le abalawa mababotshwe
Madube kambe lenzani bomama ngakho konke lokhu
omama unye yifashion kulabo baba abakuthanda khonokho njengomdayini esitsha abafundi sibili umama ongacombiwe hayi velo black beauty laba omnyama njengathi uyabe vele ngabafuna ufuna ukubona wabacomba kusokusouza kubala labo baba abakhombisa umama ocombayo embone ecombile esesiyahlangana la engacombanga uyabe bona umuntu odifferent than umuntu ambone kuqala wazi emthanda so kuyahlupha kunohlupho ngoba asifani umama bakhona vele asebephila ngokucomba but kumele bebekwazi ukuthi imiphumela angikhona kube right ngoba amajwabu ngizabethi kule first cut le second le third so ma esegcobe owokuqala ijwabu lala laphuma elivikele ukuthi noma ungazitshiseli la ungabi le problem phinde ukutshaye lesibili selisiya kwelesithathu ungafica umuntu wangikhona sephuma and amafutha la amaningi angikhona ngani ngawenwele uyathola umuntu wangikhona sengani ule uphume okusangani izindevu or inwele ziyabe zigcwele ubuso bonke lobo ngoba usebenzisa amafutha amanye abe engayisiyo egcoba ngawo ubuso but singazibuyelela nje emafutheni esiwaziye kade sivele siwagcoba nambona ngani asoze sibele problem singomama
ye mdawini
ke obaba labo bakhona abagcobayo edu
obaba bakwenza kono
ye bakhona abanye abakwenza futhi abagcobayo ba
kuna senjani konapho
hawu baba bagcoba sibili labona ukuthi ubaba lo uyagcoba but abaniningi labo babe msembaboni labagcobayo awakwazi ukuthi kuyagcotshwa izandla bagcoba kuphela ubuso umbone ebusweni hhayi emuhleli etshelela kodwa izandla uyabuza ubuthi hhayi lezinye ezinyama lezi ugcoba ubuso hayi sifule ukugcoba izandla
mdawini nanto ngiyudaba ukuthi lani phela liyakuhlaba phela kwizinto lokho
anginaso isiqiniseko salokho cause mina ngikaze ngibabone abagcobisayo amafutha lawa mina ngazi umama kakhulu into lento le iyasiphoka kakhulu thina abantu abangobaba ngoba abantu laba babegcobile uyabona ukuthi ekhaya eZimbabwe ilanga lishisa kanjani ucabanga ukuthi ngapha lapho ngikhona ilanga lishisa ngona anti bayabasubuleke basubuleke baekhaya le mina ngifuna ukuthi umama lo akhayele umuzi manje umama lo uyabona ukuthi mina hey ngikhona ukuthi ngimele lezinto zakanjani azidinga ezokuthi agcobise lezana agcobise uyabona ukuthi umfazi wami sezohlekisa kusasa mina yimi esengisiba umuntu ongathi ngithethe umfazi o-wrong and vele most yabo abantu laba abayenza kanjalo akusiyi la abantu abadinga ikhaya mina ngicabanga kanjalo kwami abasibo labantu abanjani abadinga ikhaya umuntu odinga ikhaya uyazihlalela lekhala yakhe njengami indoda ngihlalela lekhala ngithanda inyama ngithanda ebomvu nyana ubuhlaza but angiyenzi ukuthi ngiyelande umuntu engiyibona ukuthi ngisubulile because izonihlekisa omama bakamanzi esibhoranini uzofika namhlanje emhlophi sasa phambi kwasasa uyabona uma kusiyaphela inyanga amafutha lana azabe engasekho siyabe sesikhayele ukuthi sinjani sakhe umuzi umama mayeselokhu ekuthatha imali yane senza ekuthenga amafutha lawa
sesifike emapetereni Madube-ke nxa ukuthi umdaweni setholeke umama onjalo ebesembona semthethe sulokuthi nangu sokutshintsha phela umbala ayisiwo lowo kumele kwenziweni pho amale kumbe abikele abakibo kumele kwenziweni ngamafutshane Madube
kumele ahlale laye phansi amtshele amcebise ukuthi mama phela sezizinto ngesizinto esisezizoqeda imali ekhaya njalo mina ngikubona ngangakubonanga ukuthi ngangithanda khonokho osuyikho khona so abe kumele akhulume la sibili ngekabazi ngoba abanye bangkhona akabafuni ukutshelwa khona ukuthi baba bakhiphe bayekele ukucomba comba omunye abe vele ngumuntu abe vele ufuna ukucomba but ungeke kwehlukanisa abantu ababili abathanda nawo but i-communication uhlala la phansi akhulume la yamtshele ukuthi hayi mama yoba sesekhala basesizokwakha imali yamafutha ayisozibonakali uyabuyela umama abe yisima yisosona umuzi wakhiwe kube le njabulo ekhaya
yepho selokugcina-ke mdawini yebo
hayi ngithi ma kuyithi kungaba kanjalo kungaba right but uyabona ukuthi into le iyabe seyisilimazile thina ezifameni and ukuthi umlambi uyokhuluma ngale nto efana nale kuba nzima intombi yakho umfazi wakho umthetho wambeka lapha so iba nzima mina ngicela ukuthi abanjani abayekele le nto leyi ukuyenza
simalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilobaba ubhekane mdawini njalo lo nkosikazi Sakhile Linene uMadube ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilandeokwamanje-ke
soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaigobe lamhlanje bafethu sipesheya siseScotland e-Edinburgh sixoxa lo mnumzana u-Onai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo we-Capital 263 wona osakazela ebulenjini abanye ngesikhiwa bathi ama-online podcast platform lapho abasakhulayo bafaka inhlelo zabo ebulenjini besakazela khona. Lamhlanje kuhlelo sithinta udaba oluhambelana ngokusakaza eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi uhulumende lo omusha uyenza ukuthi kube lula na ukuba ngumsakazi eZimbabwe. Masambeni ku-Onai siyezwa okunengi. Onai, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyabonga, mina ngikhanya ngani ngiyazama.
Ukhanya ngani uyazama, hayi siyathaba bhuti, we're happy with that. Right, Onai, masithuntu daba olisegudwini lamhlanje. Njengomuntu oseleminyaka eminenge esakaza eZimbabwe ebulenjini njalo olohlelo lwakhe iCapital 263. Sizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lo omusha uthi useyenze ukuthi kube lula ukusakaza eZimbabwe. Ubona ngani lokho kuliqiniso na?
It's a little too early to tell ngoba kumele ubone ukuthi izinto zakhona zenzakala ngendlela abayikhuluma ngayo or not. Into eyenzakala eZimbabwe ukuthi ukubroadcasta kumbe ukuqala izinto zakho kumele ube nemali eyokuthi wena ubroadcast. So as much as angakhuluma ukuthi sokulula ukuthi uthole i-license yakhona, ama-regulation akhona, they are not yet at a place that is in touch le-online broadcasting. And ukuthi umuntu angene ku-online broadcasting or maybe even webcasting or even radio, kusanzima ngoba ama-regulations akhona are clear and where they are pegged, the prices are high.
Masixoxeni kancane mayelana lokutholakala kwama-license okusakaza eZimbabwe. Ngiyazi vele ukuthi wena ulohlelo lapho elisakaza khona ebulenjini and but now you're trying to transition ukuba ngumunye ozabe esakaza ku-radio. Ngesikhathi lapho uMgabe wayengumongameli bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athole i-license nxa engaseke libandla elibusayo, ibandla le-ZANU-PF. Ubona ngani lokhu sekutshintshile na?
Ngibona ngani kunzima ngoba even ungahamba ku-website as you speak right now, www.caz.co.zw, ama-license. Ukuthi umuntu abekwazi ukuthi i-license yabilani, i-website yakhona iyacrasha. So ukuthi i-access to information on izinto ezama-license zakhona vele zinzima. Ukuthi uqale, ukuthi uzaqala ngaphi vele ukuthola ama-license. And ama-license lawa atholakala ngabantu abanemali yokubhadala ama-license amaningi lawa. And abantu abanemali yokubhadala ama-license yangabantu abalama-sponsorship kumbe abalama-media houses. And in as much as umsakazo we-ZBC, i-broadcasting house yakhona, ibitshela abantu ukuthi baza-digitalize, baza-open ama-airways ukuthi abantu abaningi ba-broadcast baqala ama-radio licenses, balama-promises amaningi. Kusanzima ukuthi abantu bathole imali yakhona yokubhadala ama-license akhona.
Shoniwa, njengoba ukuthola i-license eyokusakaza eZimbabwe kubiza imali eningi, awunikeze abasakhulayo abasakaza besebenza
usebenzisa inkundla zokuxhumana amazwi enkuthazo.
Into engingayi kuthaza abantu ukuthi bayenze ukuthi kumele kube la collaborations kubantu laba aba online ukuthi bavambane, sivambane vele ukuthi singabambana singasebenza sonke siyakwanisa uku produce one considered effort. So the one thing I would encourage is not ukuthi siyekele ukuthi bayekele ukukhuluma ku Twitter ku Facebook, but ukuthi ba collaborate ngoba uku collaborate uyakwanisa ukuphumisa ama different opportunities from doing that.
Hi onayisi kuzwile kahle, ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Mnumzana ngiyabonga kakhulu bhuti, bekukuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga sibili I'm very grateful and thank you very much for having me.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263. Kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo, sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe, njengenhlala yenza kwamanje silethulela ezokholo silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele amahubo ichapter ka-119. Ngizabala ngisuka kuverse ka-1 siya ku-4. Babusisiwe abandlela zabo ziqotho, abahamba ngomlayo wenkosi. Babusisiwe abagcina imilayo yayo, abayidingayo ngenhliziyo yonke, abangenzi ukungalungi kodwa behamba endleleni zayo. Wena usilayile ukuba sigcine kakhulu imithetho yakho. Lapho namhlanje mfuna ukuthi sikhangele ukuqakatheka kwelizwe likaNkulunkulu empilweni zabazalwane. Into yokuqala, kumele sinanzelele ukuthi ilizwe likaNkulunkulu yilo iphimbo likaNkulunkulu. Abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe ngingezwa uNkulunkulu ekhuluma lami empilweni yami. Yikho sinanzelele ukuthi amabandla la amatsha aqaliswa ngabantu abazithi ngamaprofeti, abanye asazi, abanye ngabeqiniso, abanye ngabamanga, kodwa siyananzelela ukuthi bagcwalelwa ngabantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi balanda ukuthi bekuzwa omunye umuntu ekhuluma phezu kwempilo yabo ukuthi unguzibani bani, impilo yakho kuzahamba so, kuzahamba so, uzavuka kube lalokhu lalokhuyana. Ikanti akudingakali konke lokhu ngenxa yokuthi into engakhuluma empilweni yabo baye beyiphethe ezandleni zabo. Libhayibhile likaNkulunkulu yilo elimumethe ilizwi likaNkulunkulu eliprofitha ngempilo yomuntu ngelanga langelanga. Ungabali ilizwi likaNkulunkulu usuka kuGenesis uze uyefika kuRevelation. Liyakhulumisana lawe ngezinto zempilo yakho, liyakhulumisana lawe ngekusasa yakho, liyakhulumisana lawe ngenamhla yakho, liyakhulumisana lawe ngabantu abakho, liyakhulumisana lawe ngamabhizinisi akho. Ilizwi likaNkulunkulu limumethe zonke lezo zinto. Okwesibili emfuna sikunanzelele ukuthi kumele sibe lazi ilizwi likaNkulunkulu. Singakhangela khonapha kumahubo 119 uyakhuluma lapho uDavida uthi insizwa ingayigcina kanjani indlela yakho ihlambulukile na, ithi yona ngokuqaphela okwelizwi lakho. Ngathi insizwa kumbe ijaha kumbe umama kumbe ubaba angagcina njani indlela zikaNkulunkulu, angaba mazi njani uNkulunkulu ngokufihla ilizwi lakhe enhliziyweni yakhe. Ulifihla njani? Ulifihla ngokuba lazi. Ngakho kuyadingakala ukuthi umuntu nxa evuka ekuseni engabingelela abanye abantu, engakhulumi labanye abantu, aqalise ngokuthi angene ezwini likaNkulunkulu. Uzifundise ukuthi namhla maybe ngizabala kuZaga chapter 1, ngibale kumahubo chapter 1, ngibale kujohn chapter 1. Ube lazi ilizwi likaNkulunkulu, ulejayele, ube ulikhuluma lingene enhliziyweni yakho, ulifihle enhliziyweni yakho. Okwesithathu okuqakathekileyo yikuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Ngakho akuphutshisi kuphela ukuthi nje umuntu abe lazi ilizwi alibale njenge vele kuphelele khonapho, kodwa kumele ukuthi nxa ulibala ulifihle enhliziyweni yakho, ulifihla njani enhlizweni yakho? Ngokuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi inkomo nxa isidla utshani iyadla utshani obuningi, kodwa ebusuku yikho lapho ekuqalisa khona ukube iqalisa ukudla phakathi esiswini laphana isisebenziwa utshani lobuyana ebikade ibudla ibujikela phakathi kwesisu bunjalo, ibisiqalisa ukubugaya-ke ebusuku ikhipha-ke lokho ekufunayo ilahle engakufuniyo. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu linjalo, kuyamele ukuthi lapho usulibalile uligcine enhlizweni yakho, ukwanise ukuthi uzidle ngalo, liqalise ukukhulumisana lawe. Ilizwi likaNkulunkulu bazalwane livundile, liyatshona alinjengolwandle, litshona njengolwandle, singeke saliqeda. Iveso obukade uyibala namuhla, nxa usuyibala kusasa kuyabe kungani uyayiqalisa. Ngakho kumele usifundise ukuzidla ngelizwi likaNkulunkulu, kumele sizifundise ukuthi siligcine emqondweni zethu. Siyakhumbula ukuthi uJesu wahlapha eselingwa nguSathane, wayesinxa ehlangana laye engakhuluma lokhu. UJesu ethi kulotshiwe ukuthi umuntu kasoze aphile ngesinkwa kuphela, kodwa uzaphila ngelizwi elivela ezulwini. USathane ethi uyamuthi, uJesu amtshela ethi kulotshiwe ukuthi khonza kuphela uNkulunkulu uThixo wakho. Ngakho kuyini? Kutsho ukuthi ilizwi wayeselazi ekwanisa ukuthi khuluma. Apha namhlanje ngiyakhuthaza abazalwane, kumbe uyagula, kumbe uhlangane lenye inkinga, into engaqeda konke lokhu, khuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwenkinga yakho. Ilizwi lelo seligcine enhlizweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bonke ukuba moya wengcwele uzabakhuthaza ukuba bagcine ilizwi lakho enhlizweni yakho. Belilangathelele ilizwi, belomele ilizwi lakho njengendlela abomela ngayo amanzi. Belifunde babelazi, egama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisipanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum namhla liphiwe inkezo yekasilaga Premier Soccer League kulandela imidlalo yokugcina kumncintiswano walonyaka. Iqembu leli liqede imidlalo yalo lile miklomelo engamajumi ayisikhombisa lane, 74 points. Iqembu le-Dynamos liphose lagunyulwa emidlalweni ye-PSL, kwathi ele Highlanders lagqiba umnyaka lo likusigaba sokuyisithupha kungalani ye-Premier Soccer League. Amaqembu asegunyulwe lonyaka akuqela eLenichrod, iBulawayo City, iMutare City kanye leJapani Mine. Umlindo di vocalist ethi ngithanda wena wamuhle phela Ntombi. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje. Unumzana Nelson Chamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukutshengisela emigwaqweni. Kodwa ibandla lezanu phefu lithi lokhu yikuchitha isikhathi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu kwamanje. Kasidibaneni kusasa ekuseni ngo-6:30 a.m. Oliver Lesayo ngo-Kip Stube.